Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwaga zomo uhle, isikhathi 7:30. Olamukela emweni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 2 kumpalakazi 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Chris Mthwangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT. Kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wavimba limizamo ngoba esithi laye wayefuna isikhundla. Abazali lababalisi bathi bayathokoza ngokuxotshwa kobe ngumphathi ntambo wezemfundo yaphansi kuhulumende umnumzana Lazarus Lokora. Sixoxa njalo lencwethi kwezokulima kuhlelo lwezemaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Christopher Mthwangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT ngokukhetha abaphathi ntambo abangamalunga aleli bandla. Kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wakwala lokhu esithi nxa engaphiwanga isikhundla wayengasoze akwamukele. Umuthwangwa uveze lokhu ekhuluma labasekeli bezanu PF eChinoyi namuhla. Asenelisanga ukukhulumisana loTsvangirai kumbe iziphathamandla zebandla lakhe ngoba lolu daba ludaba esisanda kulwamukela. Abazali abaningi bathi bayajabula kakhulu ngokuxotshwa kobe ngumphathi ntambo wezemfundo yaphansi e-primary umnumzana Lazarus Lokora kuhulumende. Kubika uMavis Gama.
Umongameli Mnangagwa uguqule idale labaphathi ntambo bakahulumende wakhe waxotsha uLokora, yena obeselesikhathi eside esolwa ngababalisi kanye labazali. Embikweni awethule lamhla ekuseni, umabhalane wedale labaphathi ntambo umnumzana Meshack Sibanda uthe umnumzana Paul Mavimba, yena obengumsekeli kaLokora, nguye oseziphethe esidukwini. Abazali abakhulume lalomsakazo bathe uLokora ubesebulela imfundo yakuleli, ngakho bathi uxotsha wakhe yinto enhle kakhulu. Umnumzana Jenesane Intunga kwa ngomunye wabo.
Umbuzo ungaba khona, babekeleleni ekhonapha lapha abatsha ababuya babuthola ukuthi bekumele etshintshwe. Kungasenani, imbali kaLokora ezwakala thina njengabazali ayicaci. Abanye bathi ule njongo ekuletha ukuthi ngekuya kwesikhathi kube lokunye ukukhonza eZimbabwe ezingakujwayelanga, asithi kubi. Abanye bathi unje lalokho.
Untunga kwa uchaze uLokora njengomuntu olobuqholo njalo onguntando kayiphikiswa obengalaleli amacebo abanye abantu. Amazwi kaNtunga kwa agcizelelwe ngomunye njalo umzali umnumzana Trust TV.
Bembona ngani umuntu owade thaba dlulisa amalawulo lo. Ukuphuma kwakhe ngithemba kuzabuyisela imfundo kusimo esisaziyo.
Uchililayo uthi bekuvele kuliphutha elikhulu ukuthi uLokora akhokhele ugatsha lwezemfundo.
Uphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uLokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi ntambo wezemfundo.
UMnangagwa ukhiphe njalo obe ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi umnumzana Clever Nyathi wafaka unkosikazi Petronella Kagonye esikhundleni sakhe. UNyathi lomnumzana Christopher Mthwangwa kanye lomnumzana Joshua Malinga sebengabacebisi bakaMnangagwa. UMthwangwa ube ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko ukhabhinethi eyethulwe nguMnangagwa ngolwesine. Kodwa wethulela inguquko ngemva kokunanzelela ukuthi ubephule isisekelo sombuso ngokukhetha abantu abangayisiwo malunga edale lephalamende abalitshumi ukuba ngabaphathi ntambo. Umthetho umvumela abahlanu kuphela. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.
Sixhume njalo isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Sina njengenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe siyawamukela lokho njalo sikubona kuyinto enhle ezadala ukuthi-ke imfundo yeZimbabwe ithuthuke ngendlela ebiyo yona ekadeni kungakangeni udokora ngoba nanzelela ukuthi umnumzana udokora lokhu abesekwenza besekuyikudiliva nje konke okwakhiweyo kusukisela ilizwe leli lithatha izibuso kuze kube namhlanje ngoba besinanzelela ukuthi-ke ngecurriculum le entsha ube seveleke esediliva njalo ebandezela ababalisi njalo edala ukuthi kube lokukhonona kakhulu ebazalini nakubabalisi.
Kuyini okulethwe ngudokora elikhangelela ukuthi umphathintambo omutsha uPaul Mavima akwesule?
Ye, okokuqala esikhangelele ukuthi kwenzakale ukuthi-ke ngemva kokubhalwa kwe-curriculum entsha lezi besikhangelele ukuthi-ke kuzabizwa abantu ikakhulu labo esibabiza abaphatheke kakhulu kwezemfundo ukuthi-ke kuboniswane ukuthi-ke i-curriculum le inga fakwa njani ebantwini njalo siyananzelela ukuthi-ke ku-curriculum lapho okunye futhi okunye kuguquke yindlela okusekube sekufundiswa ngayo.
Ubaba uMavima eqala nje umsebenzi, kuyini elifuna aqale ngakho ukukulungisisa ukuze izinga lemfundo liphakame?
Ikuningi kakhulu okumele kwenzakale ikakhulu kubala abantwana abaseprimary. Yathola ukuthi-ke abantwana sebenikwe ama-subject abamaningi. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantwana akompo abathi nxa kunje wangcono bona bayekele isikolo ngenxa yokuthi-ke kuningi osokumele kwenzakale laphana osokudala ukuthi-ke kukhangeleke imfundo iyinto enzima kakhulu engenelisekiyo ngoba siyananzelela ukuthi-ke lokhu abakubiza ngokuthi ngama-task kuzifundo lezi kuningi kakhulu ongangokuthi umntwana wenza i-project or i-dissertation kuyo yonke i-subject ayenzayo okungenzakaliyo sibisi lo muntu owenza i-degree kumbe ofundo eziphezulu e-masters akenzi ama-project amabili kumbe amathathu wenza i-project ibenye kuphela.
Ukuthuthukisa impilo yenu njengababalisi kuyini elingathanda ukubona kusenziwa nguMavima?
Ye, okokuqala sizafuna ukuthi uMavima akhangelisise udaba lwe-Teaching Professions Council. Udaba lwe-Teaching Professions Council oliyilo esikhangelele ukuthi luncedise kakhulu ekuthuthukiseni impilo yombalisi emsebenzini. Udokora beseluthethe walufaka ekhwapheni walwenzulwane. Lokhu siyakusola kakhulu ngoba uhlelo lolu likhangelele ukuthi luhlanganise ama-stakeholders. Kumele luhlanganise abezemfundo, kumele luhlanganise abaqhathi, uhulumende, kumele luhlanganise lezisebenzi, ama-union, le-industry. Babe yibo abantu abaphathekayo kulokhu uthi-ke kwenzweni njalo lukhutshwe njani. Kodwa ebese sikubona lapha ukuthi-ke udokora beseluthethe walwenzulwakhe walifaka ekhwapheni engani ngolomzwakhe hhayi olwesizwe.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamasiko esintu kwele Botswana iSibanye Cultural Society iza kuba lomcimbi wokunanza abadlali benguqu abagoqela uPeter Ndlovu eGaborone kusasa. Nyakenye inhlanganiso le iqale ukunanza imisebenzi yabantu abaphuma ikakhulu emaNdebeleni. Kubika uMathini Ngwenya.
Umphathintambo wenhlanganiso yesimunye umnumzana Sifas Chuma uthi lonyaka babone kuqondile uhloniphwayo ngumdlali olodumo uPeter Ndlovu labanye bakhe adlala labo uqembu leHighlanders uPeter Captain Oxonkomo kanye loDouglas British Mloyi. UChuma uthi leli lilanga lokunanza amasiko esintu lapho kuzadliwa ukudla kwesintu. Uthi induna umhlanhla yamangwendiweni oyindaba zinduna uzabe engumhlonitsha kulo mcimbi.
Douglas Mloyi, British Peter Nkomo Okso, sikhangelele lo Peter Ndlovu. Lawa ngama-guest esikhangelele ukuba ona. It's actually our culture sesidecide ukuthi every year sithi appreciate abantu bakithi asebebele contribution ku-society. Kukhulu nje sizama nje ukuthi sikhulise amasiko akithi njalo ne-identity nje abantwana nathi sisendizweni lengasuke singathi lose focus ngokuba semsini.
Omunye weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Stanley Ncube njalo engumlandeli weqembu leHighlanders uthi uqondile uthi inhlanganiso esifana lesibanye ziphe inhlonipho labo abafake isigaba semandebeleni ezingeni eliphezulu.
Siyajabula ukuthokozelela amaqhawe ethu nxa ehlonitshwa ngale indlela. As a country sibona ngani we're not doing enough, kodwa iregion nxa ibahlonipha ibanika i-recognition enje siyajabula kakhulu.
Nyakenye isibanye iphe inhlonipho kumadinda Ndlovu, uLawrence Phiri kanye lowezembali umnumzana Phathisa Nyathi. UJuma uthi njengenhlanganiso bakhangele okwenzakala ekhaya belethemba lokuthi isimo sizantshintsha njalo ukuthi bangancedisana njani ukuthi baqale amabhizimusi angabaphathisa ekhaya. Inhlanganiso yesibanye iyanceda amalunga alahlekelwe isihlobo kumbe kukhona oswele imali yokuyangcwaba isihlobo ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bavumbula
kuhlelo lwezemaphandleni namuhla se lomlimisi umnumzana amandla Nkomo njalo sixoxa ngokulima njengoba sokuqalisile nje ngiyakwamukela kuhlelo Nkomo.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Vaphakathi kokulima abadala ungabaxwayisa uthini?
Abantu abaningi ngathi ngithemba izulu seline okweneleyo ukuthi balime njalo baqala ukuhlanyela, kodwa into eqakatheke kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuthi izilimo zabo leze sezimilile zingakanani. Ngoba sithi thina kubalulekile ukuthi abantu bafake umvundiso ngefertilizer ngendlela efaneleyo. Nxa uhlanyela abantu abenelisayo sithi kabafake u-compound D, behlanyele befake u-compound D, and then nxa kuyikuthi umumbu kumbe even amabele esefika kumbe edolo ubude, siyasithi thina abantu befake i-ammonium nitrate yakuqala. Kube sekusithi ke nxa mebe umumbu usufika eqolo kumbe ususedlula eqolo usulande emahlombe, befake i-ammonium nitrate yesibili ngoba yeza nceda ukuthi nxa umumbu usutshakaza ube nokudla okweneleyo. Ngithemba ukuthi abanye njalo isikhathi sokuthi sebeqala ukuthi bayahlakula ngoba xa izulu lobe lisina kakhulu kuba lohlupho lokhulu. So kubalulekile kumbe kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele ukuthi ukhula ababuvumele ukuthi kugcine busehlula amabele. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu bengayekethisi ukuhlakula ngaleso sikhathi.
Kanti imvundiso akufakwa kanye kuphela nxa uqalisa ukulima laphana, ifakwa ibeningi ngezitage ngamahlandla.
Ye, kunjengomntwana omncane ukuthi nxa esanda kuzalwa ngithi kufanele amunye kunina. So-ke kubalulekile nje kuqakathekile ukuthi intanga yakho uthi vele uyifaka phansi ithole u-compound D. Then njengomntwana ukuthi nxa esengani uyakhula uqalise ukudlisa iporridge nalakho kunjalo, isilimo sakho siba lezidingo ezehlukeneyo nxa sisakhula. Ngakho-ke i-fertilizer asicwayisi abantu ukuthi uyifake kanye kuphela, kufanele uyifake ulandelela ukuthi izilimo zakho sezikhule ngakanani.
Kodwa umquba ufakwa kanye ngithi ngijayele kithi ngale sivame ukufaka umquba siyawufaka nje laphana sesizalima sokuphelile kunjalo.
Ye, nxa ufaka umquba kuliqiniso lokho. Umquba ngesikhiwa sithi uyi-slow release fertilizer. Esikutsho lapho ukuthi ungawufaka umquba uyabuloku usenza umsebenzi wawo kancane kancane ngokuya kwekhathi. Ngakho-ke ufaka kanye ngoba uzasebenza izilimo zakho zize zivuthwe.
Zikhona izilimo ongakhuthaza abalimi ukuthi baziqakathekise?
Thina siya sithi nje ukuthi nje abadala kwesinye isikhathi abalandeli izixwayiso zabalimisi. Kule ndawo lapho esixwayiso ukuthi abantu bahlanyele umumbu ikakhulu, zindawo lezi ezithola izulu elinenge ezifana nalezi zasenkabazi usiye eMashonaland, bona bangahlanyela umumbu lo esingathi othatha isikhathi eside sokuvuthwa ngoba uzathola amanzi isikhathi eside izulu lina kakhulu. kuthi ke kwelakithi emandebeleni nxa umuntu ezahlanyela umumbu isixwayiso sethu ukuthi akhangele inhlanyelo athengele esiyibiza sithi yi-short season variety kodwa siyaxwayisa kakhulu ukuthi nxa kusenza abantu bahlanyele amabele lonyawuthi ngoba mina loke ngaba ngakanza-ke ngithole umnyaka lapha abantu abehlule kokuvuna khona inyawuthi kumbe amabele.
Hayi, siyabonga baba uNkomo bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, sile themba bazwile njalo bafundile okuningi abadala.
Hayi, nami ngiyabonga mfowethu, sithi phambili ngokulima.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni silomlimisi umnumzana Mandla Nkomo.
Ngukama
namle
ngukama
namle
namlela mshweshwe
namlela namba wafowe mbula.
Lizizwile izixwayiso zikamlimisi akuvukwe madoda kuyelinywa. Amalunga edalele parlamente uxolo sihlobo zami ngolwesine sibele nkulumo mpikiswano khonapha esigodlweni se-Studio 7 Voice of America sixoxa ngelakusasa leZimbabwe. UGibbs Dube uyalandisa ngokwenzakeleyo.
Lokhu kwethulwe kungqoqompikiswano eqoqwe ngumsakazo we-VOA Studio 7 Washington DC ngolwesine obuhlolisisa okumele kwenziwe eZimbabwe lapho sokulohulumende omutsha okhokelwa ngumnangagwa. Abahlonitshwa abakhulume emhlanganweni lo babalisa unkosikazi Arikana Chiwombori Kwawo obemele inhlanganiso ye-African Union, umnumzana Frank Guni webandla le-ZANU-PF, unkosazana Rutendo Mutsamiri wenhlanganiso ye-Women to Watch Network kanye lomnumzana Dan Moyo webandla le-MTCT. UChiwombori Kwawo utshele umhlangano lo ukuthi umnangagwa kufanele ukuthi abuse njengoba elembali enhle okumangalisayo kwezombusazwe. Uphinde wathi amabandla aphikisa elibusayo alakho umsusa esikhundleni nxa ekhonona loba nje engani amaqamuqamu.
Opposition in Zimbabwe, it is healthy for our democracy. So it is disappointing when we see what could have been a very effective Zimbabwean opposition just not getting itself together.
Kulungile ukuthi kube lamabandla aphikisayo eZimbabwe ukwenzela ukuthi ilizwe libe lozibusi ogcweleyo. Kodwa kuyadanisa ukuthi abaphikisa ibandla elibusayo kabenzi kahle. Siyasekela uhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDCT kwelemelika, uthe ibandla elibusayo likhuluma kakhulu lingenzeli uZulu akufunayo. Wonke lokhu sijayele ukukhuluma ngakho emhlanganweni onje. Ibandla leZANU-PF lijayele ukubuya lapha lithi lizakwenza lokhu lalokhuyana ligcine lingenzanga lutho. Lichitha isikhathi sethu lapha ibandla leli. UGuni obekhanya esekelwa kakhulu ngunkosikazi Chiwombori Kwawo uphinde wathinta udaba lwegugurawundi oluhlupha abantu bemathebelelendi lenkabazwe.
The question of what happened in the 80s during the Gukurawundi period is going to be addressed within the appropriate forum.
Ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kuzalungiswa ngendlela efaneleyo kubandla leZANU-PF. Okhulume umhlangano lo usuphelile unkosikazi Sibongile Sibanda uthe udaba lwegugurawundi kumele lulungiswe ngesiphangiphangi ngumnumzana Mnangagwa.
Kufanele axolise abantu bamathebelele and they suffered. Ama families lost their loved ones. That is not a light matter. Isingeke siphonge ukukhohlwa overnight ngoba kwenzakala.
Uphinde wathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje kungikhumbuza isikhathi ilizwe lithola uzibuse ngo-1980. Unkosikazi Mutsamiri ukhuthaze uhulumende kaMnangagwa ukuthi ahloniphe abasakhulayo ngoba bebekhangelelwa phansi nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube. Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM, lango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook, ukhasi lethule VOA Ndebele.
Iskati 10 minutes to 8 o'clock untamba malongo umsakazo wenu umsakazo we studio 7 olethulela izindaba ezimqotho ngeZimbabwe ebinga linjani sihlobo zami lijona njani berengwa efilabosi kogodlwa yomnyama insiza kezi ebait bridge linjani Harare binga linjani khona ngapho sihlobo zami kuyalinywa yini kunjani ukuchisa izulu lona liminjani echolocho Gwanda nitswile buyani eplumtree kutichi kumachinge kunopemano kamadlambudzi kamangubo kubuhe kumalopa kunabo basekulu munjani linjani sihlobo zami Sigqiba ke uhlelo lamhlanje sihamba ngomasikandi emini lekuseni sibe silidlalela nje ingoma ezichiyachiyeneyo. Kathesi ngithe ngilidlaleleke omasikandi ngoba silabo omasikandi eZimbabwe abafana bekhaya abadlala umculo mpela owezinga laphezulu. Ngozinja siyamluma lo uthi yena ithuna lami. Bakhona abasilobele incwadi njengokukhuthaza kwethu ngiphethe ingoma incwadi evela kuSmile uMoreno Ncube uthi yena ngiyakubingelela msakazi ngibingelela imuli yakomoremi ePlumtree empandeni ingoma uShongwe loba yipi Ncube ekaShongwe angiphathanga kodwa Ngiyathembisa ngizokudingela yona kunsukwana ezizayo kungaba kusasa phambi kwakusasa kodwa ngizosigcina leso sithembiso amahlola nyama enkundleni ingoma eshisayo ngumratha ingoma kasisa senkosi ingoma ayishaya ehaya iqembu le Highlanders esikamagebhu laphela lanxazi idliwa ziphose zarelegethwa lonyaka kodwa Siti pambili ngebhozo ibhozo ngenkani sisa senkozi yahlabela ke kamnandi lapho ingoma ayishayela ezikamagebhula iqembu le Highlanders. Incwadi ke ngingene emgodla godleni mbona ukuthi mphethe ekabani ukhoselihle emumbiba uthi yena ngiqale ngokubingelela kuwe msakazi ngibingelele ubaba ongizalayo uSimanga osebenzela ewange kodwa sibuya endimimbili elupane nomama unaka courage lokhulu uMadwala ngiyabonga lati siyabonga mlaleli khose lihle ema mbiva sigcine ngencwadi kankunze encane sicelo umhlongo uthi yena umhlongo enhle imini gini bazakazi ngiqala ngokubulisa lina lonke bese ngicholocho emabhanda ngibulise umama nabo bonke abasekhaya komhlongo yimi isicelo sikama ingoma alendoda noma yipi ku city elitsha ngiyabonga siyabonga mlaleli ngizosigcina njalo leso sithembiso ngiza kudingela yena uAllen kodwa okwamanje sithi phambili labo masikandi
moza festa music ya kopoza chase marabina ngas nyobonga ngithini ngimukhoba rathi nyongoloza kumuda sasha what's that so how you do Discatulus footed Minigas, Nakshang and Goma would do Tuling a Maleri Kukatel Miaga Wonke, Kamachananda Songke, Vashabodi Labum Kuru Labok and Kalubusum Pulu, Kunin and Glintile, Waza, Santa Filisabu City, Avangla Shila Mantopas and Amin and Kupagil, Shabangan when said Wang Tatelu Maman Sam Tanda, Niki, Kusova Prince of Yanda, Superman Sudoga Peta Langa Pash, Kadanga for Jabakamba Chubada. Kwa mosha gada banye basade siswedi Jez marabina ngasi nyobo ngantini
Aonyoni ya belu Aonyoni ya makusu Aonyoni ya besuluhi Osa sasa
Ukwaba rati eshaya umrata ingoma yakhe hlabela ke kamnandi lapha esihle bune kudlalate lakhe elitsha bakwethu isikhathi kasisavumi ukubana siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili umcabisi kamongameli mnangagwa mnumzana Christopher Mtsangwa uthi uTsvangirai nguye owavimba ukubunjwa kukarhulumente womanyano kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo asihlanganeni kusasa ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.